VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 2 kumpandula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifuna imali yethu ngedola ele America ngoba ngebondi akusahambelani, izinto ziphela nsuku zonke imali abasinika yona akusahambelani.
Ababalisi bathi bazaqala ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthi iholo labo lincane njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika.
Ngabe kucatshangwa ukuthi kube lomgwaqo ongabizwa ngegama lakhe, lokho kakubuye kuvela ezakhamizini esithi ngesilungu ngama-request for ukubona ubabudabengo.
Umeya ngobulawayo uthi umasipala wakhe uzahlonipha uDumiso Dabengwa yiloba ngayiphi indlela efunwa nguZulu. Ngokunjalo uthi abantu kumele baze phambili lemibono yabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi bathi bazaqala ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonana phezu kweholo labo abathi liphansi kakhulu njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe zithi ababalisi kabasenelisi ukuphila ngengcosana abayiholayo. Zithi njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ukuthi ababalisi baholiswa ngemali yeZimbabwe yona eqhubeka igugudeka njalo nje. Sixoxele umsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ezansi yemandebeleni uNkosazana Melissa Chingwanangwana wachasisa okunengi.
I-program yethu isiqala kusasa up to Wednesday, yi-school shutdown lapho esizathalala khona ukuya emsebenzini until ama-employers ethu behlale lathi phansi sikhulumisane ukuthi i-way forward ukuthi senze njani besinike imali yethu e-equivalent to ama-current rates.
Lifuna ngedola leMelika leyo mali kumbe ngebhondi kumbe kalikhethi inqe ihambelana le rate ekhona.
Sifuna imali yethu ngedola eleAmerica ngoba ngebhondi akusahambelani, izinto ziphela nsuku zonke imali abasinika yona akusahambelani. Engasiphezela hill asoziyenelisa ukuthi sikwanise ukuthenga ngayo ngoba ama-prices akhwela every single day. Kunje i-transport ikhwelile kodwa thina esifundisa kuma-rural areas kumele si-reporte for duty kodwa imali yangikhona ihambelani. Yonke indawo sokuchajwa ngama-US dollars kumbe ngenye i-forex or ama-rands and imali yethu esiyiholayo awuhambelani. So thina sifuna employer wethu asinike imali yethu i-US dollars.
Ungasipha nje umzekeliso utsho ukubana umbaliso osebenza emakhaya udinga malini ukuze ayefika khona ngale lapha afundisa khona lendleko zakhe zonke, kanti njalo lokuthi uhola malini.
Ngizanika umzekeliso ngombalisi ofundisa endaweni zesigodini eMawareni. I-transport kathesi one way trip ukusuka e-town usiya eMawareni yi-10 bond and ukuze ubuyele futhi e-town ngeyi-10 bond. Then ufika lapho uyehlela khona ungena phakathi futhi emakhaya uyabhadala eyinye futhi 10 bond ukuthi uziyefika ku-station sakho. So it means nge-journey A1 ukuthi uziyefika emsebenzini uyabhadala 20 bond. And then i-salary ka-teacher ilama-deductions amaningi, labo-medical aid, ulama-funeral policies. And then ekugcineni ngaso kukhitshiwe konke lokhu uyathola ukuthi umuntu uthola net salary engafika ku 300 bond and from that 300 bond ama teachers amaningi nxa ngikhangela abalazindli babhadala irent imali irent isuka khona pha and irent nowadays akusela malendlu athatha ibond bathatha imali zabo ngama US dollars so kumele uhambe uyetshintsha imali naleyana into US dollars and irate eyama US dollars khathesi i 10 US dollars umuntu uzamnika 77 bond uzithwele i 10 US dollars kutsho ukuthi ama teachers afundise emakhaya uzaba nzima sibili ukuthi bekwanise ukubhadala irent eqede khona behambe yethenga legrocery ukuthi adli abhadale le school fees ezabantwana ezikhwelileyo futhi starting ngemonthi kaMay.
Silongo unkosazana Melissa Chingwanangwana ongumsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMatabeleland South. Ugatsha olumela izisebenzi zikahulumende olwe Apex Council luthi luzahlangana leziphathamandla zikahulumende ngolwesithathu bekhulumisana ngodaba lweholo lolu. Udokotela obelodumo eZimbabwe esaziwa njalo ngokulwela amalungelo oluntu uRutendo Bonde kasekho. Inhlanganiso eyake yakhokhelwa ngudokotela Bonde eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi uBonde ubhubhe namhla ngemva kokugula okwesikhathi eside. Inhlanganiso zabodokotela ezichiyeneyo zithi ilizwe lilahlekelwe kakhulu njalo zithi zikhala ndawonye lomdeni wakobonde. Uzabekwa emathuneni eGlen Forest eHarare ngolwesithathu. Lathi khonapha kumsakazo weStudio 7 besivame ukukhuluma lodokotela Bonde kakhulu emoyeni ngendaba zempilakahle. Ngokunjalo sithi makalale ngokuthula. Umasipala wakoBulawayo uthi uzahlonipha umuyi umnumzana Dumiso Tabengwa iloba ngayiphi indlela efunwa izakhamizi. UTabengwa ubhubhe kumaviki amabili edluleyo wabekwa eNtabazinduna izolo. Bakhona abathi kumele aphiwe inhlonipho efana leyaphiwa umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo yena owabazelwa inkalakata yesithombe esitholakala esitaladeni esibizwa ngegama lakhe koBulawayo. Igcekele ndizamtshina elikuleli dolobho libizwa njalo ngegama likaNkomo. Ngaleyo ndlela abanye bathi umansipala kumele enzele uTabengwa okufanayo ukuze abantu bahlale bemkhumbula njengeqhawe lamaqhawe. Sixoxelo meya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni.
Ubaba uTabengwa ukudlula kwakhe emhlabeni kusizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba yananzelela ukuthi ngumuntu isikhathi sakhe eside kakhulu elwela inkululeko yeZimbabwe, elwela ukuthi mina lawe sithole ukukhululeka lokuzivusa. NjengoBulawayo uzakhumbula ukuthi le ndaba yamanzi, ukuletha amanzi kuZambezi iqaliswe ngoba uTabengwa under i-Matabeleland Water Trust. So NjengoBulawayo sikhala kanye nemuya koTabengwa sithi hhayi kabaduduzeke ngokuthi uthi umsebenzi omkhulu esikhangelela ukuthi lanxa uhulumende esetshethe lolu hlelo lokuletha amanzi eZambezi koBulawayo sifisa ukuthi ngaba siyaphumelele lolu hlelo ukwenzela ukuthi lapha khona alale ngokuthula.
Njengomansipala wakoBulawayo lizamkhumbula ngani njalo libuye limhloniphe njani?
Ngayo kodwa phela angeke sicabangele uBulawayo wonke ngoba phela uTabengwa ube ngomuntu wonke koBulawayo. So thina inkondo kayibuye from izakhamizi basitshele ukuthi bona babacabangani ngabe kucatshwangwa ukuthi kube lomgwaqo ongabizwa ngegama lakhe lokho kakubuye kuvela ezakhamizini esithi ngesilungu ngama-request for ukubona ubaba uDabengo into engakhuluma le foundation i-Dr Dumiso Dabengo foundation sikhangele ukuthi maybe bazakwenza i-museum yokuthi lalabo bazabuya ngemva kwethu babone imbali ekaDabengo ekulwela ilizwe ekulwela ukuletha amanzi akazambezi kobulawayo
abangathanda ukuletha imbono yabo ngendlela elingamhlonipha ngayo bayiletha ngapi
bababhalele umabhalani wedolobhos ngathi utownclerk ukuze kusuzwe ikansili kubonakale ukuthi isiphi isithuko esingamnikeza sona
umnumzana Solomon Mguni ngumeya wakobulawayo sixoxelaye ekhona le kontuthuzi yathunqa singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo silo mnumzana Reinhard Ncube yena ongomunye wabatsha olwela ilungelo loluntu njalo ube ncintisa kukhetho lokudinga ilunga ledala lephalamende olwayenzakala ngomnyaka odlule ezimele yedwa sixoxa ngembali kababa uDumiso Dabengwa yena owashiya ngomhlaka 23 Nkwenkwezi singakahambi kude wothi sidedele kancane emva sikhumbula impilo kababa uDabengwa nansi ingoma yahlabelwa liqembu elezaphu LMG bathi emoyeni kwakubuhlungu ingoma leqembu ele Zaphu LMG bathi emoyeni kwakubuhlungu mthakazi omuhle asihambe nisiyoxoxa lo mnumzana uReinhard Ncube sizwe umbono wakhe mayelana lo dabo olukhona egudwini Ncube ngiyakwamukela kuhlelo unjani bhutwami
ngiyaphila baba mayethi ngiyabonga kakhulu uba kukhulu
ngene umbuzo wami wokuqala kuwe Reinhard awungitsheleke mnumzana njengomuntu ongisakhulayo layo okwezombusazwe yini umpono wakho mayelana ngembali eyashiwa ngubaba uDabengo
into engiyaqala nje ngokuyisho ukuthi ubaba uDabengo ube ngubaba oqotho ngathi ubaba olesifo esihle ngelizwe lakhe langabantwana bakhe abajiye eZimbabwe ngumuntu esingathi ngasesikhanyele kulaba ababebe inkululeko abadala ababebe inkululeko yethu nguye odesesile omkhulu engathi ongulida ongumkhokheli oqotho osesile adesesile esesile kunaye
nxa sesixoxisana ngezombusazwe sibone ubaba uDabengwa esesithi akasafuni ukungena kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka odlule yena waze waqhubekela phambili enikeza usekelo lwakhe kumnumzana uNelson Chamisa ngenxa yokuthi yena ubaba uDabengwa wayebona kuqakathekile ukuthi abatsha bathole inkundla zobukhokheli esithi abatsha bazaletha imicabango yetshiyeneyo ngesingizi bathi ama-fresh ideas yini umbono wakho mayelana ngesinqumo esathathwa ngumoyi ubaba uDabengwa
into engayitsho ukuthi ubaba uDabengwa ubehlala ekhangelele impumelelo yelizwe hhayi isikhwama sakhe hhayi isisu sakhe ngemuli yakhe kodwa ngumuntu obekhangeleke ingqubekela phambili enhle elizwe ebekhangelele ukuthi wonke umuntu ophila kule lizwe ephile esizwa engumuntu ekhululeyo nekudikekela iphovathi esiphila kuye kade khanke isizwe simkhangele kuqala esesifika ebandleni lezanu p f esesifika naye sesifika sebalekele i-corruption esephika sephikisana nakhona etiyana kuyeke ukuthi ngumuntu obelesindo asonto elula nxa sikhangele umbutho wasezimbabwe asonto elula nje ukuhlubuka kwezanu p f ethi wena suphikisana nalokho abakwenzayo nokubulalana kwelizwe so ngathi ukumbona esekela umnumzane Chamisa kithi kuyinto enhle njalo eziveza umuntu oqotho umuntu olenjongo ezinhle
ubona ngani thina njengentsha kumele sifunde izinto ezinjani
okay into ebe ngitsho ukuthi isifundo esisitshiye ngubaba uDabengo to the country to every young person elizweni ukuthi abantu abacha sibe patriotic kidabe ngazi not only a father but ube ngu son of the soil umntwana welizwe so ufundisa wonke umuntu omusha ukuthi abe ngumntwana welizwe ulwele inkululeko yelizwe ulwele ukuthi ilizwe libe ngcono
Yebo uhlelo unikeza imuli kaBaba uDabengwa njalo ilizwe leZimbabwe amazwi enkuthazo.
Into engayitsho ukuthi imuli yakoBaba uDabengwa ayisiyedwa lahlekelweyo lathi njengentsha njengelizwe lonke njengeZimbabwe yonke jikelele. Silahlekele liqhawe ngesithi liduduzeke inkosi ibe lani akusonto elula sikhala ndawonye sikhala sililizwe.
Ayi siyabonga kakhulu Reinhard ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu Mbaba Mike. Thank you very much.
Isikhathi du mthwakazo omuhle. Lapha bese xoxa lomnomzana Reinhard Ncube. Isikhathi yiso esingasavumi mthwakazo omuhle. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3bigmyke3 yoni username yami lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathalane ngabatsha elizweni kwanele kwalamhla olevalisayo igama lami ngu Mike Hobe umtswakazi omuhle Zimbabwe omuhle bye bye
Siyabonga Mike okwamanje singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silo Gibbs Dube
Sengana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu babe lobola
Singalinjani izidlulukandaba laphele khona endaweni zonke ke zomhlaba uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lenduna uMathema uMathema ke ukhona ngale ke enqameni esabelweni seMatheran South sixoxa loMathema lapha ngezamasiko esintu khonapho ke nxa lisemahofisini nenu yiwapha amasiko eliwakhuthazayo
amasiko esiwantakula elingathiwa eceleni nxa kulisiko elihle lonke kuyadingakala ukuthi lonke nxa lilisiko elihle libekwe njalo ligcinwe or lilondolozwe noma nguyiphi umuntu oyabe ngaleso sigaba
singathi wena osowakhuthazayo kwini okubili nje okulisiko sibelokuzwana
Oh, this is a city, this is a ndawo. I think if it's a I think now I'm involved in the ndawo. Nababisela kuthi arale ngoba babuyile sabawisela ngilaba namadakala amanye okutwana ezipha angazibona babe njengobani ukuthi kule mqedalo lavo sahlangana komasuku khona mina ngangitshele ngomasuku umdana umalakulethi ukuthi kula abantu ababuyayo khona fana sazama ukuthi sikhulumisana namapolisa kwakukhanya amapolisa abantu bangikhona ngandazi safa sasesihlala sahlangana labo kodwa sababisela ukuthi ababuyile asifuni ukuthi kwenzakale into enjalo enjibeni so angami umasuku ukumncedisa samuthi zabona I think ngokhani ngamizinda kolo ko injelele ukuthi waye mina umakhelwana wami njalo lokuzalana thize la umasuku so into eziningi wayeyitshela nxa kudinga ukuthi athi hayi siya lapha ngikhaya kuzaba kule nto enje ngoba bona base bengifonike so la wase siba letuba lokuthi angivona so ngahamba ngimva into engiye kwesadiscava yikho wakusinika amandla ukuthi sikhulume ngezinto ezinjalo
kuze ubuya ke okunye sesingathi ke ubaba uMathema soke wabona ukuthi lapha sibili isibuni lizamele futhi okunye kwangona kuyini Mathema
kule Mathebelezimoto kule Mathebelezisouth Mathebelezisouth ngathi thina vele sizila ngolwesithathu akula muntu okufanele ukuthi ngalelo langa abonakale esenza into ekhathelene nento zemasimini eyakhulu ezinye nezokulima nakhonokho-ke singamanye amagcala esiwathonisayo kodwa kithi vele-ke akula muntu ophambuka yazolime ngolwesithathu bayihlonipha abantu ilanga lelo kuyafana nabamachechi kunye abamapolitika bayahlonipha lelo langa kunamuntu othi ngolwesithathu abonakale lima
wavela ngapolesithathu lelo
olwesithathu lo nxa besitsho bathi yena kwaba lilizwi elaphuma kudala I think indlela ezakhuluma yakhupha lelo lizwi ukuthi ngolesithatha ufana uphathe ezomsebenzi nabo ukuphumula ingathi enothi enothi kule ndawo kulabanye abazila ngolesithathu kodwa abaningi bazili lwesine
so khonoko ngiyakukhuthaza kakhulu
ungazi ukuthi uyazi ukuthi ngesigaba ngoba abanye ingxenye uyathola ukuthi kubonkayi ngale bazizila ngolesine but ngolesithathu lisebenza
awubonaisesile
anti yayiphuma emadake kakhulu amadake anti ngiyamzizisa ukuthi nje
emadale kumbe uthi emadale
emadakeni emadakeni
yini lokho
lapho izindawo lezi okuyabe kucelwa khona izulu imithetho leyo yayikhutshwa ngamahosana ukuthi nje okunye lokozinto i-church sengani siyakuthatha and uyabona ukuthi thina bekuvele ukuthi kungakhwama kungome abantu bebephuma baye egangeni bayezini bekizulu
kunjalo
and bebesina futhi izulu azange liyekele kuyenziwa khona kodwa-ke kathesi lokho kungani ukuthi isikwanyana elanganeni labantu phakathi abantu bakubalekela sebayacatha ema-churchi
hayi ke okwalamhla simalapha zulukanindaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukeeps to be silale
kangele zinye ziyowazinamasiwa
sibonge ke ukeeps to be ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga baba Nkomo lakubalaleli lababukeli ukwamukelwa lapha ekhaya
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje ngiphethe indaba engathi umkhuleko wokuzwelwa nguNkulunkulu esithola encwadini yesililo sikaJeremiya isasihluko ngesesihlanu sizabala amavesi amalutshwane nje sizabala ivesi ka-1 seku-4 dale-ke u-19 sisiya ku-21 kufundeka kanje khumbula Jehova esehlelwe yikho bheka ubone ihlazo lethu ifa lethu seliphendulelwe abafokazi nezindlu zethu kwabe zizwe izintandane asinababa omame banje abafelokazi amanzi ethu siyawaphuza ngemali izinkuni zethu ziza ngentengo verse 19 wena Jehova umiphakade isihlalo sakho sobukhosi khona ezulwaneni ngezulwane usikhohlelwane kuze kube phakade usishiye izinsuku eziningi na sibuyisele kuwe Jehova siyakubuya yenza izinsuku zethu zibe zintsha njengasendulo ilizwi lapha zihlobo zami ezithandekileyo zikhuluma ngokuhlupheka kwabantu nokuthembeka kukankulunkulu ukuthi unkulunkulu uyasibona xa sikhala ngalokho okusehlelayo ukuthi ujeremiya ifa lethu konke oligugu kithi sekudliwa ngabanye abantu izindlu zethu le mihlaba yethu amasimu ethu nako konke esilako kusengokwethu ngabanye abantu usifananisa lezintandane ezingelabo yise ukuthi omama sebefana labafelokazi impilo yentandane impilo yomfelokazi impilo yomuntu ongelayise impilo elikhuni enzima kakhulu aze atsho lokutho ukuthi amanzi ethu siyawaphuza ngemali lokho-ke akudingi ngazelo ngobana siyazi ukubana laba esihlala khona amanzi ayathengwa ingabe avela kuNkulunkulu kumbe ilapha emadolobheni kumbe kungaphi amanzi ayathengwa izinkuni zethu ziza ngentengo lazo siyadubeka siswela amagesi xa sikhangele nje kuleli lizwe kulezi nsuku kukhanya amagesi ayizwe iy'nkuni zethu abuya ngentengo ephezulu futhi engekho abantu badubekile abantu badutywa izinto eziningi kodwa uNkulunkulu uthi phambi kwabo konke lokhu ngikhona mina ngobana nxa sekunzima sekunje singena ebunzimeni bomhlaba lesiphila kuwo abantu babaze batsho bathi uNkulunkulu sesikhohliwe kuyaze kube nini sidubeka kangaka siza kwenzani empilo zethu ezizulukhuni kangaka. Kodwa buyathi uJeremiya isihlalo sikaNkulunkulu sikhona ezulwane ngezulwane. Zasipheli umusa nothando lukaNkulunkulu uhlala kuze kube ngunaphakade. Athi uJeremiya, Nkulunkulu sibuyisele kuwe, siya kubuya. Nababa lenhliziyo ezivumayo bayakwazi ukubanze badube ungakanani. Bazibone ubuntandane, bazibone ukuswela, ingabe yini abayiswelayo. Bayakwazi ukuthi uNkulunkulu bangambiza athi buya nini kimbantu abami, uza kusamukela nenhlupho zethu. UNkulunkulu angasikhohlwa, uNkulunkulu asinike amandla, uNkulunkulu asenze siphile impilo asidalela yona. Ngoba kuthi lapha ekugcineni sifisa inhlalo yensuku zethu ezedluleyo, khathesi impilo elikhulu kuleli lizwe. Sicela ubana uNkulunkulu angazasikhohlwa, angasithiyi, angasiklatheli, kodwa lathi kusamele sibize igama lakhe, simtshele ukugqubeka kwethu njengezintandane. Bazalwana abathandekayo, ithemba alihlale kithi, ubunzima bedlula, umusa kaNkulunkulu kawedluli.
Kuyiphethe mfundisi.
Akukhuleke baba Thixo, obunjalo izolo nanamhlanje naphakade. Uyayazi impilo yethu, uyakwazi ukuswela kwethu, uyakwazi ukudubeka kwethu, uyazazi iziloyiso zethu. Sicela ukubana izifiso lezo zigcwaliseke xa sikhona phambi kobuso bakho. Nkulunkulu okuthula ahlale lathi ngamunye ngamunye. Sicela manje uzobona phakade. Amen.
Amen mfundisi. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyazibongela lami lapho ke baba Nkomo labalaleli.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Sile themba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Kwezemidlalo, nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Iqembu leHighlanders linqobe eleZPC Karibange 2-0. Triangle United 2, Mushwani Stars 1. Chigenin 3, Capes United Makepekepe 1. Chapungu 1, Tel 1, 1.
Amakoko amakoko alelezo ayo sale machune amakoko amakoko alelezo ayo sale machune dio lala dio lala
Black Mamba zobe kuba uhlelo lwethu ngengoma ethi amagugu. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi bathi bazaqala ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthi iholo labo lincane njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika. Kwanele olivalelisayo nguNtungamili Nkomo.